tisendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle, ngiyalamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 1 kuzibandlela 2020 ngisithi iminyaka omutsha. Igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
2020 will be the year of higher productivity, economic growth, job creation and satisfying the needs of the people.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lomkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa sebefisele uZulu umnyaka omutsha olempumelelo.
Ngihlalele labantwana ibe bagcinile bagcine ngokuthi ngisho ngamatomatisi amatomatisi into ezibolayo.
Aba kumpentsheni bakhala ngokoma kwempilo besithi okuyimadlana abakutholayo ngabe kuyengezwa ukuze benelise ukuziphilisa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa lomkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa sebefisele uZulu weZimbabwe umnyaka omutsha olempumelelo. Emazwini awethu le izolo umongameli Mnangagwa uthe uyakwazi ukuthi umnyaka ka-2019 ubunzima, kodwa uthe u-2020 uza kuba ngumnyaka omuhle kakhulu olentuthuko. Uthe uhulumende wakhe uzavuselela umnotho welizwe asungule njalo imisebenzi ukuze uZulu othwele nzima aphile kuhle. Umnangagwa ukhuthaze uZulu kanye labezombusazwe ukuthi bachiyane lodlakela emnyakeni omutsha kube lokuphilisana kuhle. Wengeze wathi uhulumende wakhe uzaxilisa njalo umbuso okhululekileyo. Nanka amazwi kaMnangagwa.
2020 will be the year of higher productivity, economic growth, job creation and satisfying the needs of the people. We cannot live in the past. We can only learn from it. In this coming year, let us all shun violence.
U-2020 uza kuba umnyaka wokukhula komnotho wethu, usungulwa kwemisebenzi lokugcwalisa indingeko zikaZulu. Ngeke siqhubeke siphila impilo yayizolo. Esingakwenza yikufunda kuzehlakalo zayizolo ukuze sihlele ikusasa elilempumelelo. Ngokunjalo emnyakeni omutsha lo, kumele sitshiyane lodlakela. Labo abajojozela udlakela kumele bechaywe, bachothoze njalo uZulu kamelanga abalandele. Kasifuni kulahlekelwa yimpilo ngenxa yendaba zombusazwe. Ukuphumelela esikufunayo kuzagcwaliseka kuphela nxa singasebenza ndawonye.
Government will continue to put in place measures to cushion the vulnerable members of our society.
Uhulumende uzaqhubeka ethatha amanyathelo okuthuthukisa impilo zabantu, ikakhulu abahluphekayo emaphandleni lasemadolobheni. Sizatholisa abantu izimota zokuhambisa ngembadalo ephansi, impupho kanye lempila kahle. Sizaqhubeka njalo sigxilisa umbuso okhululekileyo eZimbabwe. Ukuguqulwa kwemithetho lakho kumele kuqediswe. Njengomongameli wenu olalelayo, ngizaqhubeka ngikhulumisana lani njalo ngisizwa izikhalazo zenu ukuze sibe leZimbabwe enhle esiyifisayo. Kulokukhazimula phambili, ngilifisela umnyaka omutsha olempumelelo. UNkulunkulu alibusise lonke.
I wish you a happy and prosperous new year. God bless you all. I thank you.
Lo ngumbiko kamongameli Emmerson Mnangagwa awethule izolo efisela uZulu weZimbabwe umnyaka omutsha omuhle. Kowakhe umbiko awethule enkundleni yeTwitter, umnumzana Chamisa uthe u-2020 uza kuba ngumnyaka otshintsho eZimbabwe. Laye uthe ubazimhlophe ubunzima uZulu ahlangane labo ngo-2019. Ngokunjalo uthe uloyisa ukuthi uZulu abe lempumelelo lenjabulo lonyaka. Sixoxele sikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sibanda.
UPresident Chamisa uthi yena uyazi ukuthi umnyaka lo esisuka kuwo ubunzima kakhulu kuzizana nezelizwe laseZimbabwe, izinto eziningi zibe nzima, kuswelakala ukudla, ubudlova kuhulumende, ubuhuquluzi lokuntshontshwa kwezimali. Njalo uyazi ukuthi abantu beZimbabwe ngo-2019 lanxa kade besebenzekeni obungaka ake behlulwanga, njalo kabehlulekanga. Ngalokhu kukhangelela ukuthi umnyaka olandelayo uzaba ngumnyaka wokuphumelela kuzizalo zezempilo eZimbabwe.
Ukulabo abathi isipho esikhulu ubaba uChamisa angasipha abantwana beZimbabwe ngomnyaka omutsha ukuthi ahlale phansi akhulumisane lo baba uMnangagwa babumbe uhulumende wenkazatho, kuyini elingakutsho ngakho?
Sithi thina uPresident Chamisa ngiwaqalayo mpela nalapho khetho olwatshontshwa lungenziwa ukuthi athi hayi izizalwane zeZimbabwe kufanele zihlale phansi zikhulumisana ngokuthi izinto ezifana nokhetho, iindaba zombuso welizwe ziqhutshwa ngaluphi uhlobo ukwenzela ukuthi ilizwe leZimbabwe lingabi nokudubeka kusenziwa ikungavumelani kwezombusazwe. Ngakho ubaba uChamisa uqhubeka ngalolo hlangothi, uqhubeka esitsho njalo ukuthi hayi ukukhulumisana kufanele kwenzakale phakathi kwanabo abantshontshwa ukhetho lalabo abantshontshelwayo, ukwenzela ukuthi kulungiswe ezindaba ezifana lezomkhonomi, ezifana nokuthula kwelizwe, lezifana nokuhlukuluzwa kwezizalwane libutho lakamapholisa langohulumende.
Embikweni wakhe okufisela uZulu weZimbabwe umnyaka omutsha omuhle, ubaba uMnangagwa uthe uhulumende wakhe uzaqhubeka elungisisa ezenotho lezombusazwe. Lithi ngalokho?
Kuyamangalisa phela ngoba nguye lo baba owathatha umbuso wodlame esithi yena wafuna amalanga angu-100 ukuthi alowise umkhonomi, nanko sedlulile. Siyazi ukuthi njalo uZulu weZimbabwe sekwazi ukuthi umnumzana uMnangagwa asomuntu okuthi lanxa ekhuluma amazwi akhe ungawalalela ngoba andi ukuphuma nje ayizeneze.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa. Ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseHarare. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi kulokukhazimula okuzalethwa nguhulumende wakhe lonyaka empilweni kaZulu weZimbabwe, abanye bathi usamude umango phambili ukuze kube lobubelo elizweni. Embikwena wethu leyizolo uMnangagwa uthe ilizwe lizaqhubeka lisebenzisa imali yalo kungelani lokuthi abanye bathi akusetshenziswe idola leMelika. Umnotho welizwe uqhubeke ubhidlika ngamandla lonyaka, izisebenzi ziholiswa imali encane okudale ukuthi ezinye zikhalale umsebenzi ezigoqela odokotela, abongi kanye lababalisi. Sixhume ingcweti ecubungula ezenotho umnumzana Reggie Shoko, saqala ngokumbuza ukuthi uthini ngamazwi kamongameli Mnangagwa awukuthi akubuyelwa emuva kudaba lokusetshenziswa kwedola leZimbabwe.
Kuhle amagama abekileyo umongameli angamagama alokutshengisa ukuthembisa, kodwa ukufaka amagama lokwenza into ezimbili ezijiyeneyo. Siyawunanzelela ukuthi lokhe wazayo wathatha umbuso bekulula, le nto azikhulumayo into eziqondileyo, into esizikhangeleleyo, kodwa bekuba nzima ukwenza ukuze sibone intuthuko lempumelelo elizweni leZimbabwe. Yinto esingani sile challenge kakhulu, kuyikubana into esizikhuluma le nto esiziyenzayo azihambelani. Kungayisi ukuthi asiyenzi, kodwa singakhangelela indlela esenza ngayo kuloku totoba khona kufuze sijijini.
Kudaba lwedola lemelika lapha zikhona izisebenzi ezithi uhulumende kumele aziholise ngalo, kodwa umongameli Mnangagwa uthi akubuyelwa emuva kuzasetshenziswa idola leZimbabwe elikhona. Uthi ningalokho?
Lokhu kubabili, into zikabili zime kanje. Emuntwini othengayo osithi umsebenzisi wemali, isifiso ikubana imali yakhona ibe lesisindo sokubana wenelise ukuyisebenzisa njalo kugcina ukwenza ezinye zokuthi ungayibamba lakusasa ingavuka ilesisindo esifana nayo. Okutholakala kungeneliseki ukwenzakala ngedola leZimbabwe, okwenza abantu bethi nxa sebefuna ukugcina loba uba sithi kuinvesta loba ukuba begcine imali zabo badinga befake ku-foreign currency. Lokhu kwenza kube nzima ukuthi kube abantu bebe lethemba njalo baqinisele kusebenziseni izimdola. Kodwa sibe sesithi ukuze sibadlalo lalo i-US dollar leyo silisebenzise kufuze sibe le ndlela yokulithola esikuthi kuthi ku-exporter in terms of productivity asilayo ngalesi sikhathi elizweni. Esakwenzayo ngo-2009-2010 yikubana sadla sazisadlale inhlanyelo zakhona ukuthi iyafunakala kusasa, okwenza kube nzima ukuthi siyabuyela ukuthi senze idola ngoba idola lakhona asilalo. Ngakho-ke ngiyavumelana layo umongameli bayasithi asingasabuyelini kikho, kodwa senza njalo ngithi bongameli kasibe lethemba lokubana abantu balisebenzise idola leZimbabwe. Asakheni confidence le trust kuyona le mali esesiyisebenzisa, ngoba into eqakathekileyo kathesi ukuthi abantu abalathemba njalo le confidence phezu kwemali yona le engethi izimdola. Yikho kwenza ukuthi nsuku ngensuku behlise begijimele kubuyelanga kuye sidula esaya salisebenzisa. Kodwa nxa sesikhangele izinto ngendlela eziyo sithi nxa sigayela udaba zomeconomy, akula ma-advantage okusebenzisa i-US dollar ikakhulu singela mvumo evela kwa-America, e-America, ngoba kulezinto zokuthi ezaffecta into yabo money supply le-economic growth. Ama-product esawaproducer lobe sawamanufactura eZimbabwe aba expensive ku-international market, ngoba thina ama-expenses ethu esithi ngama-cost drivers makhulu kakhulu ngoba thina vele intengo zethu ziphezulu.
Umnumzana Reggie Shoko uhlaziya ezenotho sixoxela ekobulawayo. Kusenjalo abantu asebeluphele abakumpentsheni bakhala ngokoma kwempilo besithi okuyimadlana abakutholayo ngabe kuyengezwa lonyaka ukuze benelise ukuziphilisa. Intathelizindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Spanda uyalandisa.
Kulabanye asebekhulile abathiya umsebenzi ngenxa yokuthi basebefikise iminyaka yokukhumula amajogwe bayihlalele emzini yabo. Okubahluphayo ukuthi kabayitholi imfanelo impentsheni yabo evele ingcosana, kuthi njalo kayitholakale emabhanga kweleZimbabwe ngenxa yokusilela kwemali. Iningi labo sebelala kundwendwe zamabhanga abalimemelele ukuthola imali engange 60 Zimbabwe dollars engenelo lokuthi bathenge abakuswelayo babuyele ezindlini zabo. Bathi impilo ebinzima lonyaka njalo kababoni kusiba lenguquko ngomnyaka ka 2020. Ugogo Florence Nkomo oleminyaka engamathumi ayisikhombisa lasithiya golombili yokuzalwa uthi lo nyaka bekukubi kuye njalo kabona inguquko ngomnyaka ozayo.
Impilo yami yonke nje ngathi umnyaka ka-2019 yo inzima kakhulu okungafani neminyaka yonke le esike sayiphila edluleyo. Into bezizima ikakhulu besiba lama-financial problems amaningi. Yebo, ye ukuhola sikuzwe nje kuthiwa kumele kufuneka abantu abadala kwesinye isikhathi ugijima uyefika bhalise, kodwa kuyafika khona kubone sokukweqa awusakutholi. Ma ngabe ukuthi ha pho ngenzenjani, uzambona omnye kodwa esetholile awusakwazi ukuthi kathi pho.
Kulabanye abathole nzima ngokuthola amapentsheni abo abanjengogogo Marriage wathi eyakhe kayitholi, ngakho-ke usephila ngokuthengisa imbhida lamatamatisi ukwenzela ukuthi agcine abazukulu.
Ngihlalele labantwana ngibe ngibagcinile, ngibagcine ngokuthengiswa ngamatomatisi. Amatomatisi into ezibolayo, akula sizo endiutholayo ngaphandle kokuzuza khonoko. Umnyaka ka-2019 ulama-challenges amaningi sibili, kodwa ngokuphathiswa inkosi mbenzuza ukuthi bengalali bengadlanga ngamatomatisi wonala, kodwa ukuthi abantwana ubafundise
babe lamakhosi bekunzima imali yakho nakayiko
iningi labathola amapension lithi imali yakho nayisencane ukuthi ayisathengela lutho ukhulu ungalo mdolomba ngomunye okhalayo
uhlupho lakho khona lokuthi imali ezi asirivi ama prices ayakhwela every day suppose ipension e $60 kumbe i city 120 yabiza kuthengelana sebenzi dokumele ukuthi nxa ama price ekhwela times 10 la mpension yalawo ahambelani sakade abantu msekela sinxa yokuzokwana e 10 months na 10 months ukuthi ayinqinye uyi $60 lokho ngiyobuse ku 600 lapho kukhona ukuthi akade khona umuntu bese siphila nje inkomo zakhe ekhaya nje lembuzi
ugogo usibabe yole minyaka engamashumi ayisishiyagalombili uthi uthwele nzima ngodinga imali yokwelaphisa umkakhe ole minyaka engamashumi ayisishiyagalolunye 90 years
siphila nje ngokulima khonokho pho zindlala akusenazulu umkami uyagula une-15 years egula ngumuntu ongabambili uthi ongasathini nami ngumuntu ongaphilanje kwalibona nenyawo zivukile ngiyehluleka lokuhamba luyabuya uncedo oluvela emazweni kuyakholiswa abantu dina kazikazi abasiholisi kade ngoba zinenkomo nazinkomo zakhona zimbili zintathu zingakugcina yini siphakathi kohlupho olumangalisayo kunje indlala sisebunzimeni olumangalisayo
wamnumzana Mike Nyamazana umsekelo webandla elibusayo lezana upf esigabeni selupane uthi uhulumende wakhe uyazi ngodubo labogogo labokhulu kodwa kusiwo umlando wakhe ngoba inkokheli yemandla leli yafakelwa izijezo zenotho ngamazwe entshonalanga uthi izijezo lezi sezithwalise nzima abantu abaningi ogoqela asebekhulile okumele bathole amapentsheni
kuyaziwa ukuthi abantu abaningi abatholi amapentsheni abo kodwa singasoli uhulumende kumele sisole ama-sanction ayiwo abhilize ilizwe kunye lombuso lapho umgaba abulala ilizwe kakhulu futhi hhayi kancane ngilusize ukuthi ogogo labokhulu bathwele nzima balamba kodwa kulanto engenziwa manje asibekezeleni upresidenti wethu uyalungisa izinto kancane kancane kuzaze kulunge
badla kaloklubhu wogogo labakhulu bathi akula nto etshintshayo ngomnyaka ozayo njengoba bengatholi imali yabo emabhanga njalo amapentsheni abo engasathengela lutho nxa bewatholile kukanti iningi selakhohlwa ngaleyo mali kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende ezibona ngenswelo zabantu asebekhulile njalo abangabayanga ngimele Studio 7 koBulawayo igama lami Jesus Banda.
Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeNewZimbabwe.com ithi uNkosazana Mary Mubayiwa ongumkakhe kamsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga uzaqhubeka evalelwe ejele leChikurubhi ngemva kokuba idale leHigh Court lihluze isicelo sakhe sokuthi akhululwe ngesibambiso sebheyili izolo kodwa langethuli isinqumo. Inkundla yezimlife.com yona ithi umhlabeleli odumileyo uWinky D ucunule ibandla leZANU-PF ngedlalade lakhe elitsha alethule izolo elilengoma ethi sokuyisikhathi sokusuka ezweni laseGibhithe lokuthiyana loFaro. Lenkundla ithi abebandla leZANU-PF banakanela ukuthi uWinky D ugcothoza bona lo mongameli Mnangagwa. Sokuyisikhathi senu valaleli, sokubingelela izihlobo labangane njengoba sesingenile emnyakeni omutsha.
Lona nguVincent Ndebele mnangwele South Africa. Ngithanda ukuthi mnyaka omutsha kubo bonke engibaziyo kunye nefamily yami yakoNdebele abakodidi abahleli ePlumtree. Ngibafisela kokuhle sengathi uNkulunkulu angabasiza kulo nyaka ozayo. Bese ngibingelela njalo bonke abazalwane bebandla lakithi lasePentecost Witnesses Apostolic Church in Zion engiyazi ukuthi namhlanje bazoba bebambe umkhuleko wokubonga uNkulunkulu ebembongela umnyaka nalo osuphelile ngalokho ke ngithi abayibambe kanjalo basifike nathi emthandazweni noma nami nje ngizoba ngisemsebenzini kodwa ngiyajabula ukuthi nami ngize ngawubona lo mnyaka okuphela kwawo sengathi uNkulunkulu angasisiza alisizelani khona lapho basakazi kuko konke elikwenzayo sengani yonke into eliyenza ingaba impumelelo ngiyabonga
Mina imumuzobanzi kaphu kancube mfana wesilobela laphana ku farm 63 ngithi izizalwane zaseZimbabwe 2020 lo bantu angani ngiyalivulela amasango amahle bantu nyakwazi lidubekile kakhulu iminyaka yonke leng 40 kanti zani u PF futhi landekele ukuyivotela abantu eyisesidiniwe ngalinyamazana okuthiwa izanu PF gogwami lapho gokuna vine ngithi 2020 lo eplazini lapho alubani into zingakuhlanganela mnandi gogwami ngakukhanuka kakhulu lapho eplazini esilobela ngibingelele ubabakazi wami ukelina usanda kuba le birthday yakhe lapha shi 1080 mdlalwa kubumnandi kakhulu ubabakazi wami unakamkhokheli ufelina wabana lawo 2020 lo sibili hayi ngakuvulela amasango babakazi wami ubaba wami laye u-Eliot Ncube usezulwini olandela ubabakazi wami hayi ngiyambingelela laye kakhulu baba ngiyakwazi ukuthi ngikhangele sibili lapho khona ubaba omncane wami u-Ambles egogwe ngiyambingelela kakhulu ubaba omncane wami u-Quiet la usekhaya ngiyambingelela kakhulu nobabakazi uSithembiso unto usekhaya kumbe sesebuyele e-UK alibani 2020 lonke sibili hhayi ngaluvulela into ezimnandi lapho egwelutshena ngale komama onzalayo osibanda okhulu wami umahleka laphana kulabomalumekazi labomalume hhayi alikhanu kakhulu bantu gogo mandlovu malume upita malumekazi wami umpilo malume usipho malumekazi upriska alubana sibili umnyaka lobuyayo hhawu ngalenzela kuhle kakhulu enemande ngale ngibingelela umalume uhezeroni kompofu ngiyakubingelela kakhulu lapho enemande malume bosogwala ngale ngile family yami kwamabandla abantu bami ngale bantu enyalikhanuka kakhulu ubabakazi wami untombi uhlala entextela lapho esithi yangizwa kustudio 7 hhayi kubingelela kakhulu ke suza ngizwa ke namhla babakazi suke lapho ngiye Thorngrove Thorngrove that's where I'm from my own in Thorngrove what's up what's your munyavele in groove this is Omzo xa ngilifisela u 2020 omnander kakhulu lonke groove town lapho ya ngithi lonke nje zizalwane zaseZimbabwe abantu 2020 lo ozayo sibile ngaluvulela amasango bantu selidubekile bantu bakithi sharp sharp
Jerusalem ikhaya lami no lo sé
Olibingelela ngihlangana nencube seJohnsville njengoba ngikhuluma manje ngithi nelolude kini lonke basakazi nabalaleli bafowethu lonke kuzo zonke indawo lapho elikhona kudiaspora ngithanda ke ukuthi ngidlulise ukuthi ke ngokubona kwami kuzotshintsha inamba kuphela from 2019 siya ku-2020 izimo zonke lezi ezinzima ezimbi indlala nakho konke okukhona esibhekane lakho manje kuyaqhubeka kunjalo kulanto ezatshintsha nakugovernment lo esibhekele ukuthi mhlawumbe kungaba engasincedisa ngicabanga ukuthi vele akulanto ofanele sibhekelele kakhulu kuyena le minyaka ezikiyo ngoba manje ugovernment isilaye uku-honeymoon bahlalele mpela abakhohliwe
ngithanda ukulibingelela lonke basakazi be-Studio 7 ngithi ninja nonke happy new year ngiyabonga ngalo msakazi elisinika wona insuku zonke mina into engiyibonayo ku-2020 angiboni kuyinto ezohamba kahle like unyaka ozoba right uzofana nje neminye or uzoba worse ebantwini abaningi like eZimbabwe nibe lo nyaka omutsha lindle kahle liwungene ngezindawo ngezindawo liwudlale kahle ngiyabonga nami ngisethekwini ngizowudlala kahle la engikhona ngithi happy new year kini lonke
l labo ke bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp befisela izihlobo labangane umnyaka omutsha. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Isinqomo sogodo esethulelwe abezomvikela bakwele Sudan abangamajomi phose amathathu kulandela ukufunyanwa kwabo belecala lokubulala omunye owesilisa owayedume ngokutshengisela sesamukelwe ngabantu abaningi. Uphenyo olwenziwe lugatsha olukhangelane lezamalungelo kwele Malawi luveze ukuthi amapholisa akulelo lizwe etheswa umlando wokudlwengula abesifazana abayisishiyagalombili ngesikhathi sokutshengisela kulelo lizwe ngomfumfu. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Kuqhamuke udlakela izolo esigodlweni seMelika kwele Iraq lapho abasekeli beqembu leHezbollah abahlasele khona isigodlo lesi babulala amafastela njalo bachisa izakhiwo. Abantu laba bebekhonona ngokubulawa kwabanye babo abangamachomi amabili lanhlanu yiMelika ngempela viki ngemva kokuhlasela ababekwenze amabutho eMelika kwele Iraq babulala ambalwa. Embikweni wakhe umongameli Donald Trump usole kakhulu isehlakalo lesi wachothoza njalo lohulumende wakwele Iran esithi nguye ophehlela oludlakela ngoba esekela iqembu leHezbollah. Sesifikile emaphethelweni ohlelo lwethu lwekuseni sithi njalo mnyaka omutsha omuhle. Singakehlukani ke sikhangele ebezihamba phambili. umongameli Emerson Mnangagwa lomkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa sebefisele uZulu weZimbabwe umnyaka omutsha olempumelelo. Abakumpentsheni bakhala ngokoma kwempilo besithi okuyimadlana abakutholayo ngabe kuyengezwa ukuze benelise ukuziphilisa. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-Fast 7. Mina lani asiveni sonke kwezekuseni kusasa ngo-Fast 6. Olivalelisayo ngontungamilinkomo Nkololo Gwana wa Matukanduu.